Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo ngelanga leKhisimusi mhlazi ku-25 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, bekuphithizela emngceleni weBay Bridge inkulungwane zezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zisiyadlala ikhefu leKhisimusi.
Umumu emngceleni weBay Bridge bodafone unzima kakhulu ngoba ma ungaphandle uzothi akulabantu, kodwa ungangena phakathi usifuna ukudlula kunabantu abaningi.
Unkosikazi kalo wayengumongameli welizwe uMoyo uMnumzana Robert Mugabe uGrace ubonakala emtshadweni womsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga osekudale imibuzo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe zikhala ngokuthi iKhisimusi emazweni ayilahlonzi njengekhaya.
Umkhathi wakhona awufani kasekhaya. Kunje namhlanje lana eWashington DC kuyanetha, kuyagodola, ekhaya kuhle, izihlahla zihlumile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Bekuphithizela emngceleni weBay Bridge izolo inkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zisiyadlala ikhefu leKhisimusi. Umphathintambo wezokwethekelelwa kwelizwe unkosazana Barbara Rotsi ubesemngceleni lo esithi wamukela abangena elizweni. Lanxa iningi belikhala ngokoma komnotho welizwe, inani labedlule emngceleni weBay Bridge kunsukwana isanda kwedlula belilinengi kakhulu. Abanye kade bekhangelele ukufika ngelanga leKhisimusi baze bafika ekhaya izolo ntambama ngenxa yokuminyana okusemngceleni lo. Umphathintambo wezokwethekelelwa kwelizwe unkosazana Barbara Rhodes ubikwa ubesemukela abantu ebapha izipho esithi ebafisela leKhisimusi. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ye-International Cross-Border Association uMnumzana Dennis Juru obesemngceleni lo izolo.
Umumu emngceleni weBay Bridge bodafone unzima kakhulu ngoba ma ungaphandle uzothi akulabantu, kodwa ungangena phakathi usufuna ukudlula kunabantu abaningi. Njalo siyabona ukuthi iSouth Africa kulo mnyaka isebenze ngenye indlela. Sikhona la eBay Bridge sibona ukuthi abantu sebengena ngasemuva kweborder ku-entrance ebizwa ngokuthi Manika. So uzothi akula abantu, kanti abantu bagcwele ngasemuva kweborder ngale. Siyabona ukuthi kune-confusion la eBay Bridge border post ngase South Africa side. Sibona ukuthi kunabantu abasha ababizwayo ngokuthi i-Border Management Authority BMA, bona baza ngemithetho yabo eyingafaniyo ngemithetho esijwayele yona. Njalo bayakontrola la ma-officials awajwayele ukusebenzela eBay Bridge. So siyabona ukuthi mabezame uku-experiment izinto zabo, yikho okufisela izinto emuva. Njalo siyabona ukuthi la abajwayele ukusebenzela eBay Bridge abanawo amandla, abakontrola ngabantu abasha abangawaziyo, abangelayo i-experience yala eBay Bridge. EZimbabwe sibona ukuthi ngaseZimbabwe side babizi imoto, mabefuna ama-trucks kaningi, babiza ama-trucks kuqala ngoba ama-trucks engaba maningi kuba ne-congestion enye eyenzayo ukuthi kuhlangahlangane izinto zihlangahlangane. So khonapho yakano kuposa babiza kancane kancane imoto kancane kancane batsheli laba South Africa ukuthi ungene imoto ezingaki njalo umhlobo bani wemoto mabe funi imoto ezingani bathe bafonela ba South Africa ukuthi sicela ukuthi ninethi imoto ezingani abantu abavakatshayo eZimbabwe yibo abaningi la abaya eSouth Africa siyabona ukuthi abasekho baningi se I'm sure sebeqedile ukudlula ngoba sibone ngesikhathi kubanjwa abantwana abancane isikhathi izikolo zivalwa eZimbabwe yikho kade kula abantu abaningi kade besiya eSouth Africa so South Africa yona ngokwayo iyenze ngenye indlela njalo okokuthi ama queues khasaye South Africa kasangeni eSouth Africa ama queues sewe border ebuyela eZimbabwe so mawufika e border ungayenzeka ukuthi uyo line use side ya zeZimbabwe phezulu kwe bridge line ayisaphumele ngaphandle ngaphakathi kwe South Africa kodwa isiya ngabe eZimbabwe
Umnumzana Dennis Juru ngumkhokheli wenhlanganiso ye-International Cross Border Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Bike Bridge. Lokhu sikudaba lunye siphinde saxoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Umnumzana Cassius Jays Simana Mpofu saqala ngumbuza ukuthi baningi na abantu abaziyo abahambe ekhaya.
Ya ngokuzwa kwami ngathi abantu abaningi bahambile ngoba lama picture ebengiwabona ethunyelwa ngabantu ede beseboda atshengisa ukuthi hayi abantu baningi abahambile ebhoda bekugcwele kakhulu ukuthi abanye abazukufika bazofika late kusasa or ngolwesibili Christmas edlulile vele
manje ngokuzwa kwakho abahambayo ngabavakatshayo nje besiyodlala ikhefu leChristmas kumbe bakhona obazwileyo abathi bona sebehamba okokuthi abasaphenduli
hayi abaningi ebesixoxa nje ngendaba vele iminyanga edlulile ngabahamba kokuyavakatsha abahamba for Christmas nabangabantu abazophenduka futhi la abantu bathese ukuthi baplani ukuyahlala ekhaya kuthi lapha sekuzima nakhona kodwa ukuthi baye ekhaya ekhaya babona ngathi kuwesi futhi le ndlala lekhona ngoba izolo ngathi alikho lo nyaka so kuzoba nzima kakhulu ukuthi umuntu angacabanga ukuya egazi sitani kuyahlala khona
manje njengoba sisizwa abanye bekhala ngendaba zemali ngokubona kwakho abanelise ukuhamba ngabahamba bethwele impahla njengalokho kwenzakalayo kweminye iminyaka kumbe okwakathesi baphonguhamba belengisa izandla
khona kuhlangene nje kodwa ngikela abasejobheki nje iviki elidluleni ngibona omalayethi impahla bezithwala bezisekhaya babebhizi kakhulu okutshengisa ukuthi abantu abahambileyo abaningi bahambe nempahla zabo kodwa abaseleyo la bathumelile nakhona futhi ngaba behlukile kodwa kutshengisa ukuthi hayi impahla zihambile omalayethi bebebhizi through and through bebebhizi kakhulu
manje ngokubona kwakho ubona ungani bonabo abaya ekhaya ngabantu abahamba belesifiso sokuthi bahambe ekhaya ukuyabona izihlobo kumbe kukhona nje okunye okubangela ukuthi basuke ngalesi sikhathi
mbona ngathi kuvakathi nje ukuyabona izihlobo labangani nje kwakuyisikhathi sokuphumula akakula nje okunye okukhule ngathi ngabe kubenze bahamba ngoba kuyabona izihlobo labangani lokuthi baphumule nje isekhaya ngoba lami kunje bengifisa ukuthi ngangisekhaya but ngihlulekile bengifuna ukuvakatha nje ngifika ngiphumule ngisekhaya kodwa kwehlule
yona imali yeSouth Africa irand njengoba isisindo singani siyehla nxa kuqathaniswa le dollar leMelika abasukayo khona ngapho eSouth Africa besiya eZimbabwe ngokuzwa kwakho bathini ngendaba yemali yona le
imali ngale iwile iyawavali njalo njalo nje ngoba ngathi i-black market yasekhaya hayi into eziningi iyazibulala kakhulu so umuntu uma esiye ekhaya nje vele kumele ahambe ethengele into ofana azithenge ekhaya ungahamba nje kule mali okuthi uzofika la wenelesa ukuthengela abangane amakhokho la buthenga utshwala mbwenza kungakhanga kodwa okuthi uthi uzofuna ukugida ekhaya ngemali ayisebenzi ayisebenzi totally rand nale iqhathaniswa nedola ayisebenzi ngoba into zonke zekhaya vele ivalue yangikhona bayitshintsha bayise kudola noma yini yabo uyithenga so hayi kulobu nzima ke lapha imali irand ekhaya isasebenzi kahle vele
siyabona ukubana iningi likhala ngemisebenzi ukuthi khona itholakali khona ngapha eSouth Africa manje benelise njani ukuhamba abantu khona kuwomile kangaka
abantu njengasebenzisiko abantu bayazama khona ukuthi uyaqeda isikhathi eside lokho ehlanganiswa okuncane mayethe wathola ichance umsebenzisi likayisekho mayethe wathola ichance nje uyahlanganisa kokho okuncane ahamba ekhaya kodwa ubunzima sobukhona kakhulu emsebenzi ayisatholakali kahle into zonke nje zikhala ngathi lazo ilandela ilayini yaseZimbabwe ukuthi into ziyaphela ziwa kancane kancane i-economy yawa umsebenzi yaphela
Lo ke ngumnumzana Cassius Jays esemanampofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubexoxa icingweni le Studio 7 ese South Africa. Unkosikazi kalo wayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe uGrace ubonakala emtshadweni womsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga osekudale imibuzo. Umgabe kabonakali lula emphakathini selokhu wachiwa ngumkakhe ngomnyaka ka-2018. Umgabe wake wathwalisa nzima umongameli Emmerson Mnangagwa ingakabi ngumongameli ngesikhathi umkakhe esabusa. Umgabe uke waphoxana lohulumende ngemva kokuya emthethwandaba esithi kafuni amathambo omkakhe wangcwatshwa ekhaya lakhe kozwimba ukuthi agejwe ayebekwa kakutsha emathuneni eNational Heroes Acre eHarare. Umgabe ubonakale kumfanekiso kamabonakude echichimba lonkosikazi Auxilia Mnangagwa ukuba khona kwakhe emtshadweni kaChiwenga ochade lo Minio Thabo Baloyi odabuka eFilabusi kuthiye abanye bezibuza ukuthi mpela waxolelana lo Mnangagwa na kumbe kukhona ukuchaya amanzi. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Max Mkandla njalo walwa impi yenkululeko ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya izwana kodwa ichibikita nafu ukuthi ukuthi yana phela ngaso party kodwa ngokuthi kwadingo kaChiwenga lentombazana wakhe bechadala ngalokho ke u right sibebe khona khona laphana futhi ngisho ukuthi lana lana khulu lana njo lana sikhwili kodwa ukudabula khona ngibe ukuthi ngahamba right pa kona uright sibili njalo uthanda ukumanyana nabanye ngakha ngaphana lomikazi uthisa ukuthi nobukhokheli bakhe ukuthi umathuwa ngakho epathini phela kodwa kubemcinjini.
Kodwa bakhona abathi bona uvikela amaplazi abaphiwayo lenye indoda ayesaba ukuthi engayekela ukukhanya esondelelana labo engayihluthunelwa. Uthini wena ngalokho?
Hayi lokho nje babe kosisa abantu kubona kangiboni engahluthimela any proper really nje alibana nje yikho khona lokho ngawubonakali emcimbini yamaphathi kodwa lokho kasiko kwephathi phela lokhu umcimbi nje wokujabula-ke kosisa nje laye kuthe bekhona njengesakhamuzi ofu sesilei so laphandeaphandla treated by invitation so kutho ukuthi bebemxusile laye ukuthi kabe khona ka ngiyezwi ngihungahunga wasegijima laye esiya kuba khona so uhambe nge-invitation sonangokwakhe umuntu ongenasikhwili ngalokho okwenzakalayo kodwa politically kanjeni kaingi-politics zabo so ukuthi angathathelwa ulutho ale ngayemakhothi le nakubona ba babemthathela babengaqondani ukuthi bemthathile ngoba nazasilolungile lethu i-property kabangeni laye akwaithi khona bona ngokwabo balama-property ebengwabo.
Kodwa nxa sikhangele khona lokhu kwenzakalayo ungambona na unkosikazi Grace Mugabe engena ku-politics njengalokhu ayesekwenza ngesikhathi umkakhe esaphila simbone sibili laye engena kumbe kuzana u-PF ekhethwa?
Uzangena lwana ku-politics kodwa uzangena le i-attitude kuphela lokho esi ukuthi thina i-change siba yikho kukhona kuphela kuukuthi khona kutshintshe kube lotshintsho kodwa-ke kupolitics izangena eyi-opposition asiphindlini ephakathi kwaleli qembu elibusayo kodwa kungena nje sibili eyi-opposition either by forming i-political party yaseoiart ngobana ngangena ekhona laphayana uyavele mningi kuyabe mele so ngibona ngazani hhayi kwezemponompolo le uzangena sibili kodwa ngendlela engimbona lokho endani unkulumo zakhe uzangena eyi-opposition.
Nxa usithi uyangena eyi-opposition uyangena eku-CCC kumbe kwelinye nje ibandla?
Nxa ulandelela nantenga amabandla avukayo lapha naye njengesizalwane sakhona lapha ulelungelo lokuthi ngendlela ebe lokwakha ikho angabe kuhlomile.
Alo ke ngumnumzana Maxim Kandla uhlaziya izombusazwe njalo walwa impi enkululeko ube khuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko yenu elisithumele nge WhatsApp.
Hey, Studio 7, Tirani umama lo angakhohlisa abantu beZimbabwe. Lo umama okhuluma yithi, ukhuluma inyongo lo mama. Sizimtshela amaZimbabwe zikade sihlupheka le party yake iZANU PF lo. Yaqeda abantu ngegugu round. Akula focus esiphikela ngayo. Lo umama lo angakhohlisi nathi, hey whatever. iZANU PF yiyo eza lo. Isebenza namapolisa, isebenza namasosha. Ikhohlisa amalungelo ezibantu Zimbabwe. So Smith way right. So voted into a wrong with his tatili amapuni leave. Scottish land and it don't
suit us if we are in the Navasakan right now. The right captain. As the easy days of Kuya Avantis and so sometimes we have to swing the Kumbawin Jangulo to a weird tap, Tamban Samanda Makanda. My visit to Panama police are in the series. Why am I police on Connecticut 31 is on this cat? Must always listen to his loans. He amused a couple of Kumaris in Lutan by Achilles. I want to back. Abantu abayakhe izindlu emakhaya abantu abase kugoli eBotswana abase kuAmerica ngafinga bayakha ngemali zayo abasuke bachize ingane zabo zihluphekile zingenabazali zama ukuyaphanda yizo izimali ezakhe izindlu akula zami yakhele umuntu indlu nxa abantu bayakhe izindlu yabanika imali nabantu bezame ukuthi bebayakhelani nabantu izindlu ake nizame ukusihlonipha bakithi isihloniphe sibili sithole nzima emazweni lapha sibizwa ngamagama esingawaziyo ukuthi achaze ukuthini ngapho nalithi ezimbabwe kuright kuright kini leli dlawo nto liyasuta
Studio 7 Studio 7 amavuko kustudio yazi ngento eyisimanga nabantu bezana ngabe zoxoxa bethi umnankagwa ilizwe ulithuthukisile ikakhulu emathebeleleni thina abantu basemathebeleleni asebenzi ezimbabwe thithi mayebona imizi yakhiwa ekobulawayo ebona emakhaya ngapha siyakha siphakamisa imizi aze asekudivelophu umnankagwa siyazenzela abantu bayasebenza phetsheya kobo-amerika kobo-britain kobo Canada kupiku so abantu bezano bengabozitshela ukuthi bebona siyenza bethi ngumnankagwa o developer ayikho into yenzayo lo mdala ayikho yebo ukukhuluma lokwenza isfori lokwembata isikhaba lesesezimbabwe uyakwenza lo so izano mnangazi izano mpela leyiphati yabanjani nje ibuka izinto ezingabufekile bakhangele into ezingakhangelekiyo bazenze ezibhekile kubulala abantu nokuxosha abantu elizweni ya uyenzile kakhulu mnangazi
Studio 7 Studio 7 sakubona kanye nabalandeli bakho vele ngihlale phezu koludaba mina lapho ngizathanda ukukhuluma kakhulu ngabantu bakithi abantu besintwini Ma ukuthi sibele ngumuntu wesintwini ulokhu sakholelwa ukuthi abantu basempumalanga ukhona itshintsho abazobuya lalo kusho ukuthi uloyiwe or uyaloya ngemva kweminyaka yonke la abantu belokhu bevusa bethushana khona ngale bona bodwa wena lokhu sakholela kuyiwo sengidayi uma singafakubane futhi umuntu wakhona ngale uzokufa notshintsho hayi umuntu wakithi uyaloya sululoya abantu bakithi yeka ngisakhumbula Studio 7 ulethe umhlaba ngenye imini umhlaziyi laphota abantu bakithi khonapho ekhaya ipolitiki yabo ngeyakumatholwane yenza njengakontokolosho ukuthi baphonge ulandela nje loba yini yeka sikubo-50 something years kulokhu kungabi lo tshintsho ngenxa yokuthi abantu baphonge ulandela kuphela okwabomatholwane abantu bakithi asitshintsheni ukwenza asike nini sitshintshe umhlobo womuntu la kungabusi umhlobo wodwa kuke kubuse omunye umhlobo zama ukusekela into zakini niyekele ukusekela izinto zasempumalanga danko siyabonga
Studio 7 Studio 7 yani hayi nomobani sitholelo akakhohlwa akazikhohlwa ewazukethu and ucabanga ukuthi asiboni ukuthi bona badirectwa iZANU PF namacourts ukuthi benze kwenzele indaba yoba ifike ekhoti vele ithole ukuthi yilokho vele abakutsheli ukuthi bakwenze batshelwa yiwo iyo futhi ikhoti akusiyo ukuthi into abazicabangelayo unqobani sitholelo ngikhole ndifuna nimzondele eduze nimtele ngikwatsho phela nami mhlawumbe ngincane umhlawulo omncane la
umsakalo ngimbekile wena into ilokhu zenzani PF iyaliona ngibele izizwe sokuyiplazi lezanu labangani bakhe bona bakhipha ama MP ayeopposition ngokungekho emthethweni eParliament ba-right yini khona lapho ombuzo nalowo kuqala ukuthi bona ba-right mabekhipha ama MP ayeopposition eParliament ba-right okwesibili liphi ilanga lapho bake bavumela khona abantu beZimbabwe ukuthi be-demonstrate peaceful into bafunayo phela bafuna ukube besenza abantu ngani zimbuzi zabo kuzaphela okwenza ngantiwa kumbe ilokhu zeni ilizwe lisekusengekagogo wakhe nomngane abangane bakhe kuzaphela sokuseduze ukuthi kuphele wena umsakha wena
balibonani ntunga senjani basakazi a siyabonga umnyaka suphelile lisisakazela izindawo sibonga kakhulu lonke kustudio 7 silenza kamehla amhlophe ukusebenza lazele ephutha umnyaka ithi impilo ende alibe le mpilo ende kuyengena kulwana umnyaka libe lokho lisisakazela ntunga kulo ndoda luyana okwangikhiphela iprogramu ekamthwakazi engitshela ngomumo owelizwe lakithi ukuthi limi njani ingcele yakithi iminjani njalo lalaba amamhlophe i-Britain eyabuya yenza ngayo ingcebe ngemva kwalokhu ithi sisibe sithethele umbuso bahlanganisa ilizwe amaprogramu akulana ngiyafisa ukuthi engabe uhlale owafaka isikhathi esini kungaba kubi nje kwabanye laba abazondla umthwakazi kodwa umthwakazi ngendlela engiyibona ngayo iyaphisa sikhuluma into ekhona esimele siyisekele sibili nomumo welizwe lakithi ngendlela elimina kusobala sibili ukuthi sidla ingqoqo zomlomo njengathi emathebeleland isawude hhayi imathebeleni ngathi imathebeleland yonke asilaluhle ungakhangele inkomo zisegwanti zisemathebeleni okuthi bekumele ngabe sibe igwada ekomsemathebeleni siyenza ibhifu emathebelelandi kodwa konke lokho kuliqiniso lokho kukhulunywa ngumthwakazi umthwakazi nisekele indodalwana ngabe sinike inhlelo zona ziyana kawazifaka thi zonke sizisise kahle
studio seven njani nonke wasakazi okhulumayo ngumthembo ngithanda ukuxhuma umama lo kuthiwa ngumanari lo nyamuzi kakhomenta kuthi ama-opposition afeka ama-adaptioni awafeka kanjani ama-adaptioni eyi ngizwa ubuhlungu umuntu ongumama okhuluma kanje umuntu ongumama ozeleyo abantu abangumama ngibazi bengabantu abanozwelo so yena ukuthi ngumama onjani ngumama oselahle ubuntu bakhe ngenxa yezanu PF aza khuluma amazwi abuhlungu kangaka abantwana babantu bethotshwa bebulawa izanu PF naliyiphatha athi ayisupport hayi kubuhlungu shona nabantu abangumama nxase beneengqondo ezinje neentliziyo ezinje hayi ilizwe aliseyikulunga akusela nto elungayo elizweni ayisekho into elungayo elizweni amazwi akho mama abuhlungu awafanelanga umuntu ongumama
studio seven ngibuka njani eyi ngifuna ukuphendula lo sizo okuthiwa ngumanalo wesisi manalo ngoba uzwakala ukuthi awusabe ngugogo ukhulele kuliphi ilizwe ona okuthi ungaboni ukuthi izani ibihluphi ukhulele ngaphi ngoba athi esifungane uyamiramira susithi izani ayihlukumezi bantu ngoba la usukuzani ukhulele ngaphi ngoba i-adaptile abantu bayafo uyakwazi ukuthi izani iyabulala abantu ngoba usukuzani ususapota sengani kuthiwa kwakwazi izani iyabulala asithi yenza ikhohlakele bantu bezani umncane ngempela esayizini yakho umncane kodwa ngosu support izani ukuthi izani ayenzile ukuthi ayibulali ngoba la ukuzani liyazehlulekela abantu bezani aliyazehlulekele sephomba ukuthi ngangena kuzani sephomba ukukhuluma into ezingayisizo awusakwazi ukukhuluma iqiniso nayo usuwafunda amanga asithi yenza ikhohlakele bantu bezani bengikuthembile ngithi uzokhulumtela engqondo but hayi vele awuyangeke lokuthi uthi bakho bayazani ba-adaptiwe abantu besifa be-adaptwa izani kodwa ba-pretend yani ba-adaptiwe eziyabhida sike sisiswane
studio seven jani yasiphila hayi kweze unit day hayi ayisize zisiphatha kahle sibonguzwa phela kuthiwa yi-unit day but hayi asijabuli ngayo thina abanye sisegangeni kunje asikwazi ukuthi i-unit yayisitshoni ngajabula lami ukufundwa la amazwi ku-studio seven igama ngumntu ngicela ungene ekuhleleni
studio seven injani nonke hayi mina ngithanda ukuthi ngikhume lolo ubaba uMalaki Nkomo ngento azikhulumayo ethi kune-development emathebeleland i-developer ayisho emathebeleland iyiphi njengoba esigodini apho enaphuma khona kogodlwayo le akunamgwaqo iy'moto zihamba nzima kodwa beloku kune-development yini abayidlayo bona kuzanu futhi bona kuzanu bangeni bagcwalisa imikhaba yabo hayi sikhathele ngalaba abantu bezanu khathele beloku behlela bekhuma into zabo ezingaqedakale ezingelangqoko ngemugatsheni wesigodi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe zikhala ngokuthi ikhisimusi yemazweni ayilahlonzi njengekhaya. Ikhisimusi yamazwe aphetsheya ayinanzwa ngabanye, njalo lo mkhathi uba mubi kakhulu ngalesi sikhathi okubangela ukuthi iningi litshone lizivalele ezindlini ngenxa yamakhaza. Kukanti abanye ngabathi lanxa umumo wezomnotho unganeno emazweni, bafisela ukuthi ngabe bayazihambela ekhaya ngalesi sikhathi sekhisimusi. Sixoxe lohlala ngapha kwele Melika unkosazana Sikhululekile Emilia Boboza Sibanda.
Hayi, thina ngapha emazweni sizidlalela nje siya esontweni ngesilungiselela nje ukuya echurch nje. Ayifani lasemakhaya ngenxa yokuthi emazweni abanye abayinanzi njengokuba inanzwa ekhaya. Lana emazweni ngenxa yokuthi kulabo ama-Muslim lama-Jewish, so abayinanzi ngendlela esinanza ngayo ekhaya ebalikhefu elide kakhulu.
Abanye bathi umkhathi wesikhathi sekhisimusi emazweni uyenza ilanga lakhona lingafani lelekhaya, wena ukubona njani?
Ye, kungaba liqiniso lakho khona lokho ukuthi ngoba umkhathi wakhona awufani lasekhaya. Kunje namhlanje lana eWashington DC kuyanetha, kuyagodola, ekhaya kuhle, izihlahla zihlumile, igreen ihlumile ngapha thina sisemakhazeni.
Kodwa abanye ekhaya bathi ikhisimusi abayikholisi njengensukwini ngoba imali iyasilela. Ngapha emazweni njengoba kungani kuyancwebeka, kodwa likhala ngokuthi akujabulisi, ungathini wena ngakho?
Hayi, leyo umbuzo onzima kakhulu ngoba thina ngapha akusijabulisi. Singathi ukuthi kufana nalo isinto esithi amajoda awele abangalambisi. Thina ngapha silamajoda silambisa ekhaya, babeyidinga impela ukuthi bajabulele ikhisimusi kodwa bengalakho. Kusho ukuthi yikho-ke lokho okuhluphayo. Angazi-ke indaba yemali ilo uhlupho njalo lakhona lokho ukuthi izulu lingafani. Kathesi ngalibona izulu laline isikhathi sisesekhona, ngalezi zikhathi zabokhisimusi abantu bayabe abaningi sekuhlumile, sokulezinto ezinika asebezenzile asebezithola kumahlumela. Lo nyaka akufani. So indaba yemali, eyi, mina ibuhlungu yona, ngazi ukuthi ingayenziwa njani.
Ungafisela ikhisimusi yangaphi, emazweni kumbe ekhaya?
Yazi, eyasekhaya ikhisimusi phela, ikhisimusi evuthiweyo. Ma kuthiwa ikhisimusi ekhaya, kuyabe kuyikhisimusi evuthiweyo. Emazweni akula khisimusi. Emazweni ngangitsho siyazihambela nje enkonzweni lomndeni wami, sifike sehlangana ma sisuka ngale lomndeni wami sibuya endlini sesizocelebrate-a singumndeni sibalutshwana. Kodwa emakhaya kuyatshaya amarediyo, kuyajayiva, izakhamizi ziyahlangana, abantu bayanatha amatshwala, bagida, bayezani. Kodwa-ke ngeshwa-ke lalelo lemali yikho sokubuhlungu khona ukuthi imali abayitholi ngoba besemakhaya. Manje angiyeke ngitsho ukuthi mina ma ngingaya ekhaya ngoba ngiyabe ngisuka ngapho, kuyabe kulo mehluko kulo muntu osekhaya. Mina ikhisimusi ngiyifisa isekhaya.
Lo-ke ngunkosazana Sikhululekile Emilia Boboza Sibanda, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Washington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America. Silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Siyabonga Zulukandaba, ngiyathemba libele khefu lekhisimusi elihle. Asidibaneni njalo kusasa ngelanga leBoxing Day, kodwa ke silazo ezinye indaba ngo 7:30.